Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ntate leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kubele zehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezinenge.
Udlame lwemdakela kubekela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano logarokeyane kadanisa kakhulu.
Kodwa abebandla lezanupf bathi lawa ngamanga nje kuphela agcona ibandla lezanupf.
Nabantu nje inkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi lesi silambe ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanup f, bengcolisa uhulumende wezanup f okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo lubuyayo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki edluleyo zibangele ukuthi umsebenzi wazo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni.
Okwakhathesi kuhlupho olukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices kayisekho duze lasebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lokhetho. Kugwalo olwethulwe izolo, linhlanganiso ithi lanxa kulezehlakalo ezithinta ibandla eliphikisayo LACCC, ibandla lezanupf yilo elidala udlakela olunengi. Linhlanganiso ithi njalo ibandla elibusayo yilo eladala udlakela olwenzakale einsiza lasemadobo phambilini kokhetho lwama-by elections olwenziwe ngenyanga edluleyo. Iyengeze yathi udlakela lolu soludlondlobala ngoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Linhlanganiso isole njalo amapholisa isithi abopha amalunga e-CCC kuphela echiya awebandla lezanupf nxa kuthe kwaba lodlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-CCC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Udlame lwemdakela kubekela phambili ke kusenziwa libandla lezanup f abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano logarokeyane kadanisa kakhulu. Njengebandla le-Citizens Coalition for Change kukhanya ke yithi ke udlame lolu lwenziwa ke kumalunga ebandla awe-triple C kakhulu. Ziyasengisela obala ukuthi uhulumende wezanup f ekamengagwa bayelesaba kakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba ebona ukuthi yile ezanqoba ukhetho lomnyaka ozayo. Yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethusele batshaywa emakhaya. Yikho isiqalisileke izame ukuthusela abantu abanye betshaywa, abanye bevalelwa, bengahambisi enkantolo. Ikuzama ukuhlukuluzela kothusela ukuthi abantu abasekela lelo bandla, labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bona lokho.
Kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje, udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu, kukhona yini elingakwenza kumbe eliza kwenza njengebandla eliphikisayo?
Ebandla eliphikisayo okwenzakalayo kuyasidanisa kakhulu, yikho siyatshaya ukhwelo emazweni ke akhelane lawo sasa ukwelo kutadik sasa ukwelo kuEU sasa ukwelo kuinternational community ukuthi ibone okwenzakala eZimbabwe ingene ekwenzakala eZimbabwe kumise kungaqhubekeli phambili kusenzakala njalo sifuna ukuthi ke abazokhaselayo ukhetho abavela kwamanye amazwe bavunyelwe babuye nje bakhululeke kusasele inyanga khona ezidlula isithupha lalo khetho lwakenziwa kusafika njalo kusadlula njalo inyanga ezisithupha lolo khetho selwenziwe lokho kuzayenza ukuthi-ke babone konke kuzokusenzakala elizweni hathi ukuthi kuthiwe ukhetho belukhululekile kodwa abantu lihlukunyezwa lithabe kocha ibandla lesizwe coalition for change lingavunyelwe ukuthi likhankase kuyinto-ke embi kakhulu esenzisela ukuthi-ke akulalungele luntu elizweni leZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila webandla le-CCC kobulawayo. Untungamile uphinde njalo waxoxa lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi ibandla le-CCC yilo elilodlakela hatshi elezanu-PF.
Angivumelani nabo labo bantu ngeripoti yabo lethi kube nodlamu ngesikhathi besebasizalayo. Kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo siyikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani. Ngabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi leso silande ukhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla leZANU-PF, bengcolisa uhulumende weZANU-PF okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo lubuyayo. Konke kwedlame nkomo, hhayi eqinisweni lonke ngesikhathi lesi esikuyiso lesi ku-new dispensation kathesi lapha udlame nkomo silubone ngesikhathi esedlule ku-Second Republic lapha udlame kalukho nkomo udlame abantu bazenzela okungokwabo. Yikho ubona abantu laba nkomo kathesi sebesenzani, sebesithi nabantu so babe nento bafuhambelela yena ukuze baqinise indaba yabo yamafanishini. Bamele beyisapoti indaba yamafanishini ngoba kathesi bazwe ukukhula kwabantu okuningi amazwe e-Afrika ethasa umangalisayo. Abantu beqala endaweni yokuthi amafanishini zawafuki bebe so indawo yokuqatha. So kuloko yinto kunjabo loko kubuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi amafanishini ba-ale lokhu kuye bebambelele kiwo. Akunalutho kuphela akusekuqiniswe lokhu nkomo.
Kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela, sabona amalunga eParliamente afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela.
Ukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela iy'ndaba zelezendayo sikhangela sikathi kuyini silokwenzakalayo. Uzathela ukuthi nkomo amaripoti aphumayo phansi ku-ground khona ngale azathela ukuthi abantu abanye abathile babeprovoke abanye abantu kwadaluke imisingisindo enjengayo naleyo abapheshayo usimsindo kunabanye abathile bahamba bepheshe imisindo kweziyindawo. Wazi nkomo sinako umangali konoku ukuthi bona abantu be-CCC bona babedlama olumangalisayo bona abantu. Ungakhangela into abayenza ngalo magubhe ngesikhathi kube ku-tumbrayo yilo dlama abahamba kwese sikhathi bayahamba besenza ubayaprovoke abantu kwesi khathi ngomunye ekhuluma webhinga lana kuyena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi bengasicabangalokuyo sibalindele sibalindele. Ungakuthi nolungiselela i-by-election ukuthi ulindele abantu ukuthi bengayenza so uzayenza so ngibona kanayisikho lokhu abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidankasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu.
Lo-ke ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye, inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki asanda kwedlula zibangele ukuthi umsebenzi wabo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni ngoba abanye besithi uhlelo lolu aluguquli impilo zabo. Umnumzana Nkosi Khona Dibidi, isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, uthi lanxa bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, izehlakalo zodlakela e-insiza lematobo, imbiko yokuqilibezela kukhetho kanye lokuxotshwa umsebenzi kwamakhansila eBhinga kubangele ukuthi abanye babe madolonzima ukuphatheka kulolu hlelo. umnumzana Dibidi utshele usithandekile emhlanga we Studio 7 ukuthi baqoqa imidlalo ehlukeneyo ezigabeni lapho iziphathamandla ze commission ye ZEC ezibhalisela khona abantu abafuna ukuvota.
Lonke siqhubekela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota eMat North, Mat South lakokubulawayo. Kodwa abantu bamadolonzima, eyi, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimpangazwe. Sesibone ukuthi eBinga lapho njalo esisebenza khona kwa-recallwa ama-councillors angu-6, so kutsho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badinwe manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections agcwele ubudlwangudlwangu. Sikubonile ematobo lasensiza sesikhangela futhi ukuthi khathe sesizaba lamaye ama by elections futhi kubobhinga ngapha konkhana kulusinika kwenza umsebenzi wethu benzima ngoba abantu balembuzo ebuningi abalokhu besibuzayo ukuthi singavota basoze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela beseyavota mchokotsho becebe asazwisisa ukuthi kanti ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku 5 years zona le zabe zikhona konkana kuyenza umsebenzi wethu benzima kakhulu kakhulu. Se lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi bakuhlolisisa lokho. Ngiyakwazi ukuthi ku constitution yethu eZimbabwe kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi ngoba konkana kwenza ukuthi abantu badinwe ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhalisele kathe sihlupho lolu solunjani kumbe sokulezinye njalo ingxaki ezehlukene kulaqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathe sikhlupho lukhona ukuthi i-voter registration lay iyenziwa kuma district offices lama provincial offices eze kayisekho duze la sebantwini. So umlando sesilawo thina la nje ekhaya vote ukuthi sidinge ama resources ukuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma district offices wona lawo lama provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqathekile kathesi ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokule nkhamba eziningi kuphinde kube le ndleko eziningi ukuthi umuntu azafinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID. Abantu abaningi, abantu abatsha abaningi abale 16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele 18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota. Njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo lathi lapho esiyabe sikwanisa khona sixoxisane nale-ZEC ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubo Gwanda lapha labo Lupane sa invite ze kuthi buye lapha abantu abasha badlala khona i-netball lebhora ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapha. Kuyasincedisa kakhulu kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima ngoba i-ZEC akusizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu kodwa i-ZEC yona ingekho itholakala ema-ofisini akuma-district ama-district lama-provinces kuphela ngoba basemakhaya yibe sibona ngani ikho lapho lathi singancedisa kakhulu kakhulu ngoba indawo zakhona zikhatshana lalapha abantu abangabhalisa khona. Kuyaso kumele ugade ibhasi ugcine ungasalala ngekhaya sulala khombe e-district e-town khona lapha e-district uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangeleleyo khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenze emakhaya lama-ZEC officials akhona ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe ama-programa angaletha abantu abasha bebuye ngobuningi babo. Khathesi i-ZEC iyenza ama-processes abaningi kakhulu. Anti liyabona kula ma-by-election, kule dim limitation exercise ke saxoxisana la i-ZEC njalo sikhangele ukuthi by December next month bebe besinika ukuthi ingcwele yama-constituencies simi njani. Abezombangazwe labo bayakhampena kula ma-by-elections. So sesibona ukuthi kona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload. Kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bevota. Sikhuthaza abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kutshoni kebe kuhamba njani sokuthweni. Kuba lezi zinto eziningi ezenzakalayo kuma-community kodwa thina sikufisa esigxila kikho yi-register to vote njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.
Lo ke ngumnumzana Nkosikhona Dibidi isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ethiwa ekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana eziqintini zecholocho lebulilima esigabeni seMathepeleland. Zithi okudanisayo ukuthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esecholocho.
Istudio 7 ithele ezinye izigaba zecholotsho lebulelima okulabantwana beleminyaka engaphansi kwechumilane 14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebelabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo unkosazana Nasimelo inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibiza ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi lambili 12 years esemendweni wahlukwezwa ubuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana owayemncane, she was very tiny, nuanced ubuhlungu wanzakazi organizationally. Ngathola umntwana owayemncane eseyendisiwe, njalo ukuyendisa kwangikhona wayendise kusibare wakhe, indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayebile umkhuhlane yona lowo elizwe HIV. She was tiny, wayemncane lokho akuzisa ubuhlungu, but ngazibuza ukuthi vele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi asathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebehlengekile phambili yezifundo zabo. So emhlubulweni wakithi khona ngapha eCholocho laseplumsh ungananzelela abantwana abaningi badropha out at an early age belabo 8 years, 9 years, baqedi be-7 beli basaqhubekeli phambi kwezifundo zakho. Sehlehlala phansi nxa yenkazana eyazithwala kumbuseyenda.
Iningi labantwana abagcina inhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama ngokwabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywa izihlobo. Mamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajayele ukungibiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhuzwa, ngahlukunyezwa nguzibani lozibani, bakukhalela ezinyembezi ezinzima. Khona la ungababiza uhlale labo phansi la, izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi abangama-close relatives. Kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and usuthole ukuthi zanyathela kuma-families. Zanyatheba umntwana wahamba waya reporter, wakhuluma kugugumbu, wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile ngokuzibani yasingenele ebusuku. Kwabuya kwakhuluma into yangikhona abadala engcembe babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
Esibhedlela seBulawayo United Hospitals woBulawayo kulo mntwana oleminyaka esishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithiswa nguyise, njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini, njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba, njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana.
Indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwana lana so kuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona lo baba ngikhona babe siyezinyangeni kutakho ngikhona umntana ethu loyiwe ngabantu isisu sakhe siyaphisa imali. Only to discover ukuthi maye fika esibhedlela amanesi ochethi hayi no, kulo muntu phakathi lapha esiswini and umuntu okhulelisa umntwana sekumele ukuthi abe brought into what account. But indaba ngikhona ukuthi uthole ukuthi isekhaya and maye isekhaya ibanjwa njani indaba enjalo. Umntwana lo uzamzala phela, umntwana azamzala umntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 ebulalima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume inxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapoliseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
Unkosazana Mese Sibanda osebenzela uZulu esigabeni sebulalima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
Ngesikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje, uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo, abantu ababagcinileyo emakhaya. And kubuhlungu kangaka, mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Amapolisa alile ukukhuluma le-Studio 7 ngokuthi sokwabotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaki abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulalima, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Okwamanje ke kesizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Nivuka njani balaleli be Studio 7 ngivusa ngihlanhla amahlanga seBotswana eFrancis Town ekhaya eLupane esigabeni semalungu lapho ngizalwa khona mvusa mama uNanhlanhla mvuse nomalume mama Paul Ngwenya uJabulani Ngwenya inkomo RJ usathuya ndevula laphana ngithi thina hapi kutshwana izulu liyana liyana kakhulu kumali sayo hapa ekhaya kunjani seliqalile kunayini selithelile inkube emasimini selibile yini ihlanyeli njani ukudula ngakho bani yathi siyabuya uzolincedisa ukulima ngiyabonga imuhlanhla osoguweni olapha eButswana Francis Town amen.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 unkabi indolela iphulumane okhulumayo ngicela ukuphawula ngendaba yeground le ugovernment waseZimbabwe noma ngithi umengameli we-ZANU-PF oyilida onguye ophethe iZimbabwe kumanje
Studio 7 ngiyalibingelela abasakazi bonke engasoze ngiziqambe igama ngokungena hla iyafunda voice call ngiyaweza amadoda akhuluma ukuthi bambaneni yebo singaba yebo siyenzeni CCC sabukodos live nxa ngabe kubotshwa ubaba wena mntwana uyabula amandla anganayo ukuthi bekufika cacha ukuthi vele phathe busa ekhaya angeke inikeze CCC manje njengoba sabona kuthi so into engayithi ukuthi namhlanje umongameli wasezimpabu uzazivume so neground ngenxa yokuthi usibangelizwe bakwafika kwenda miyakithi esitshela ukuthi kukhulumile mnanga ukuthi kavumi so angisho ukuthi CCC angiboni yena mbuso lokho kuyacaca ukuthi CCC ayiphi ngiyabona uRichard lami uma bethu seSouth Africa bona but okuyenzakala ekhaya kwecala ukuthi vele iZANU-PF akula party singayi support CCC ngamandla wonke kodwa hayi angiboni siyanga wa manje sikhuluma ukukhala base nje bayalukunikeza amabhili kuyachaza hayi ngeke siye ngishuthi phone
injani Studio 7 just 7 ogawele bengakhuluma injalo lo Joseph Ajuba bayakunjani nasithwelezi mabe mathebele ndaba akwathi mathebele mthwelezi bemadrobheni emakhaya bayakhuluma injalo abadala laba bayekumasalo basebelula kwabathe ilizwe liright mathebele ndabantu badubeka abantu abasebenzi ngabe malokuthini yebonto abantu badubeka nje hambe kwalokuthini ngabo 10 wantani babehlezi mathini mwambe ngabo 5 ngabo abantu babehlezi njani abantu bathwelezi thwelezi emadrobheni emadrobheni ngenxa yogawule lo Joseph Ajuba bayesithe ilizwe linjenje liright kwigawulekele khona abantu bechocho badubeka abalandlala yena nje churuchu bese churuchu izolo abantu bechocho balakudla ngitsho bathi kathi ugawule bathi ugawule asigumanela sikwazi ugawule umuntu onjani gawule uxwela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedini ngayo gawule akuxolela abantu gawule gawule xolela abantu yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumelela ku side word yekela ukukhumela abantu ematopo laba lacha abantu vela selithandi nematopo asilithandi la 40 sali votela ukuthi gasi chaya let's say to say
Studio 7 basakazi abantu le siyalibingelela lonke hayi asibambaneni bakihlobo ngiyalibingelela lonke indawo zonke nanye uDaniel Nxumalo engulumayo ngweluphaka wathi eLupane sithi inguquko ayiye phambi asintsheni ngiyalibingelela lonke basekeli betripus indawo zonke ngingumsekeli wesimayuti kakhulu Studio 7 cela lisithumezele izindaba njengenjwayelo ngiyalibingelela lonke sakazi
hey amavuko amavuko Ugo siyabonga inhlelo ezakhayo ukufihlekile kuyawula siyezwa siyabonga siyababaza awey thandathandi eBotswana ukhona ndebeni nanyabonga mkhulu wami ngiyabonga kanjani kodwa lapho komalaba oleda kwalapha kuward 99 impane angiyithandathi kangilibali ngale kwezingathi ngaphetsha kwezilwane awungwenya lithandathi wabantu laphilani sibabazi kimisebenzi yenza nika iqiniso lenu moveni ngwenya
linjani studio linjani njalo onke 7 abasakazayo okay le mina ngikwazi ukuthi ngembona imbono yami ngifaka ingabalwa tencise la blocker angazi ngicela ukubuza ukuthi liyayizwa liyangizwa yini inxa ngiluma ku phone yami ye wrong ukwenzela ukwazi lami ukukhuluma kuse hayi mina ngoyesicc angisuye weza yebo ngabe ngisehlule ukukhuluma kodwa angikwazi ukuthi ngaphambanisa yini ukukhuluma kumbe amphambanisanga limfake lami ku-Studio 7 ngoba ngisendelwa umunye umngani wami ukuthi ngizwe izindaba ezuka eZimbabwe mina ngise lami ngiyazithanda sengilalela abanye ababefaka imbono hayi ngiyazithanda izindaba ze-Studio 7 yizo vele ngizilalelayo nxa lingasangisendeli sengihlupheka mani sengize ngizicela komunye umfowethu oseceleni kwami lapha makuthi
bahlale bakamthwakazi Nanga kwa ukuluma nguti ngeku ule ulungisa utabale kukura hundi lezi mbuna le mande. Lezi mbuna zimpaga. Abuye futhi abachaye. Kuko kulawa yukuluma ngekura hundi. Ngapa utumela ama banda kutazo chabani. Kuchu kuti ndabo kuluma ngayo aisi. Indaba ongayo yonkezo obulali phaka asimuza exolisa asimuza ekhuza nxa ekhuza ngapha ngalo basumlilo asishiyane indlela amabanga unini sidubeka sile 40 years 42 years ubeka la lamhlanje ungazi umvotela u-CCC yena lo kala ntoza kamba amashona la agcwele kobola upane nkayi kezi mapisa bite bridge false road wanki yibo bodwa uchamisa ngabakhugwa yini phaka umthakazi uzafuna ukuthi izizwe zenezi ezikhonabo zibe ngezingakufaka emabhoda yibo bodwa abantu asikambe lokuthanyela kufuna ukuthi uyefunda sizwa amaphepha abantwana kuthiwa atsho yibo abatshontsha bapha abantwabethu abantu bethu bafunda isishona kambe bangaphasa yini isishona mina lami uyise wakhona ngingasazi bantu bakamthwakazi axwayanani lalaba sizimele sodwa akuhluphi maningi amazwe asezikhululekile asekhululekile azimela wodwa sizisako khathi thina sincengani khonapho esingalakho konke silakho konke silakho ekumthwakazi asike sikhangeleni lolu daba
vele uzanup f ikulamota kabulila abaphathi bakhona kuwukuthiwa ngikhubakondlo akati kamota zingungene ziyongene ziyawolwezi mwenza kuyakuja ziyabanga yakuandira marala chams ziyakuyakudisturb mafree twalangisa isikaloko kumapulisa na muntu wali namba kabati moto eri kuwanga walidina wakalyanga walidina kulusu walidini nakuli then the campinga kosata ngamota tiwope eri kulusu wanga mabesis wonse na mapulisa takwe pali mota zinalimingwa zinyama but mlange mota mbozi kumungayika ziyakumele kitiru gabe andakuti gabe abutandani kwiko nza kutonga zami pf kuchita mini nguyo yabula matista kale kabali mu power kale kabali mu kutonga kupe okozi ndikazi bended don't mind ichabo kuti kupela kabali ku protect kwa kabati kwa bala konza kutonga ipano yobula ma fleece mota galabikidwe munanga gwa ezinku kutonga manje nkuba konza manje pasali ewe area awula bana kabo patuti kuri ma ambulance mu zibadela ma clinic ya mane ye maticha afole kabo tu ni mali nzi mota yo ni mali nzi pay ya tabazibigiri man fulimende mwaya hano wato tuasiyamu manzale za ngule kwa chuto nangile mwana
Tarumba siyabonga ye imi ngamazo yenu ke lawo lina balaleli bethu elisiphe wona okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iCommission yokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane eGender Commission icubungula umprofita uWalter Magaya ukuthi engaba ehlukuluza na amalungelo abesifazane esontweni yakhe. Leli phephandaba lithi uMagaya waphunyuka kucala lokudlwengula ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulowesifazana wegudu ohlaselwe impisi yamhluthuna ingalo lozwane. Leli phephandaba lithi unkosazana Joyce Marutaya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasitshiya kalombili 38 ube yedwa esengadini yakhe duze lomfula othiwa Nyazwidzi aze ahlaselwe impisi ebihamba yodwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga isanda kwedlula kube lezihlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lezokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi lawa ngamanga aluhlaza joko ngoba lokhu yikudinga nje ukugcona ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.